Washington DC ndoti musara zvakanaka.
Sokuisika December baku VOA Ndebele.
Ona mgela ku Studio 7 walesithathu mhla ka 29 kuLwesi 2023 ngutabo kanqube. Endabeni zethu lamhlanje
umumo mubi kufabalele kuqalanga izinkomo kuyathuba abantu bayalamba ibhakede kathesi ungathithi uyazama ukudinga hamba ibhakede lokuthi ukuthenge abantwana begayisi selidonsa ku-$10.
Ziyaphela izifuyo elufane ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo.
Kulo mkhankaso ophakeleyo owokuthi idorobho lihlanze abantu bafundiswe futhi ukuthi bangalahlizi kuleyo kungene leyi khansile yenza esihanyelwa ngobaba meya uDavid Kosa ibona ngamakhanselashi basebenza nzima.
Izakhamizi zakwaBulawayo siqhubekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ziyaphela izifuyo elubhane sabelene samathebelele North ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Abalimi abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi zifa nsuku zonke inkomo ezihanjiswa umango omude kudingwa amanzi. Bathi akusela madlelo esigabeni lesi ngenxa yokuswelakala kwezulu. Sixoxe ngodaba lolo lomlimi ohlala eduzane leJotsholo, umnumzana Thembelani Moyo.
Umumo mubi kufamalele kulamalanga izinkomo kuyathuba abantu bayalamba ibhakede kathesi ungathuthi uyazama ukudinga hamba ibhakede lokuthi ukuthenge abantwana begayisi selidonsa ku-$10. Sikhuluma nje ilanga indlela elithisa ngayo, hayi akumawu
izulu alinini khonapho.
Okwakathesi kukhwamalele wokuthi vele asazi ukuthi inkomo zisola wona amanzi okunatha lokuthenze ukuphanda imithombo emfuleni lapha kuChangani lapha, hayi kubi kakhulu.
Singathi bakhona asebefelwe izifuyo khonapho kumbe kumenjani?
Zifa kakhulu akulalanga lamahara lapha imalanga wonke lapha sokuvuka kuphela inyama sokugcwela inyama lapha obhubha lapha inyuka akusela nto enhle kakhulu vele lapha ukuthi nxa kungadonsa kunje izivaya ziyavalwa.
Kunzima pholi zakwenzani moya?
Okuzwisa ubuhlungu yisimo okuyikho khona lapha inyamazana empisi okuthi nga akula nyamazana zendlela ezinkomo adesizabe sizihambiswe emangweni lapho ezingathola khona ukuthi engxenye lapho kuyabe zokuhlume khona kakhulu ukudla okunjengezihlahla. Manje impisi kubhahlile endaweni yakithi lapha vela akula ngendlela lapho esingalondoleza khona izifuyo zethu.
Abantu manje benzani njengoba kungela manzi? Lezi zifuyo eziseleyo-ke zinatha ngani?
Okwenzakalayo lapha thina siduzane lomfula uChangane. UChangane lo ulamanzi eduzane ungagibha ufake idramu inkomo zenelisa ukuthi uzithelelele ubaze imikoro zinathe khonapho. Yindlela yangikhona sokumele ukuthi izifuyo zethu ziphile ngayo sokuthethiswa amalanga ngoba yabe usesaba ukuthi uyazinathisa daily lakho imango uyazichaya.
Ekudleni-ke abantu bami njani?
Kubi duzi ukudla njengoba ngishilo kuyathengwa amabhakethi. Ibhakethi liyenza $10 iyatholakala impuphu ama-10 kgs. I-10 kgs sikhuluma kunje thina emaphandleni lapha sithenga ngabo $7. So kumele ukuthi abantu kudonswa nzima sithi kakhulu akusama kuhle lapha.
Umnumzana Thembelani Moyo ngumlimi ohlala elubhane esabelweni samathebelele North, sixoxelaye eseGwarayi. Direct from Washington, the voice of America, VOA. izakhamizi zakoBulawayo ziqhubekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo zisithi sokuhlanzekile kwezinye indawo zedolobho leli selokho kwaqala uhlelo olwethulwa ngumeya uDavid Coulthard osenikwe igama lokuthi ngumlungisi. Ake sizwe uAmbrose Sibindi osesuka esikhundleni somgcini isihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Siyananzelela ukuthi njengabahlali bakoBulawayo kukhanya kulo mkhankaso ophakemeyo ukuthi idolobho lihlanzwe, abantu bafundiswe futhi ukuthi bangalahlizi. Kuloke kungene leyi council yentsha ethunganyelwa ngubaba umeya uDavid Coulthard. Sibona lama council akhe basebenza nzima. Kuluhlelo oluhle kakhulu ngoba siyananzelela ukuthi indawo eziningi siyabona amakhampani izikhathi ezikhethekileyo nayakhuphi sebenzi zakuthele bekhiphile besithanyela bekuthi zithiwani lamakhampani abo. Sibona ungathi izini ngakhaya la ma-departments analakahulumende emapholiseni emashotheni kubane kwabanekubomhlahlandlela wona nto edima ama-parasetas e-railways ngathi ngabonke bazesebenza. So khona khona siyabona ukuthi ngaphandle kokuklina kukhanya ngathi kuhlanyelwa ingqondo leya yokuthi sibe ngabantu abahlanzekileyo sinanje idolobho siligcine lihlanzekile bese futhi sikwenza ukuthi omunye lo munye aklini indawo ahlala kiyo. Sibona ngathi ngaqhubeka kunje idolobho lizaba ngqondo leya nganje abantu bedinga ukufundiswa kodwa solungathi ngemfundiso enkulu evakalayo ngoba sifundiswa kuphela ngomlomo sifundisa sisebenza. So kuluhlelo olusho fane nezakhamizi esizijayela ihlombe ngakho.
Ye kodwa nxa sikhangela phela enzikini yedolobho kulabantu abadinga bedingisa impahla etshiyeneyo kambe khona ukuhlanzeka khonapho kunjani?
Ye abantu labo njengezakhamizi esikhulumelaneyo ukuthi leyani indawo okalilungisi njengoba ufitho bathe ngabethengisi. Abantu abanabaningi sebekungukugcwala nje idolobho lonke akusahambeki kuhle njalo okunye sinazo ezingabanye abantuvele ababuya bezothengisa abasuke eHarare abaye basuka ngaphi siwa outside kuritin le emagebheleleni bezothengisa impahla zingaphela bahambe but futhi babuye balale khonapho into ekhathazayo futhi nale bona kuyabisela i-program em balala ngabane ezitaradini and lingalandela kona ama-toilet bafawula ama-sentary lane. So ilihlupho olukhona ukuthi ngalesihlupho lolwala bona abantu ababuya bethona belala esikaradini fana bethengisa ngendlela ebenza ngayo igqebo lizaba ngcono. So ke sibona ungathi i-council engeni leyo ilo mlando omkhulu okuthi abantu labani kakhulu ku-5,000 imali babone ukuthi baphathwa njani kube le ndlela yokuthi engxaye badinge samoye basuswe bengazi basuswe bese ukuthi labani abalalesigaradeni laba buya bedlela phandle kwezi indawo ezothengisa belala khona baya labakhitshi ngabale ukuthi abo phakemeyo njalo into ehluphayo fanele siqinde ngayo siyiqinise ukuthi babuya bezothengisa khona abana banesi idolobho bangacela ukuthengisa 2-3 days babuyela kibo lapho abahlala khona thina njengabezakamza kobula sesosala sikhupha imali futhi ukuthi uqine idoti leyana ngezindlela kudle esikhwameni sethu izakhamizi bona abadlibahlahle esikhwameni. So kokwana kuyahlipa ukuthi abantu abanabakhutshe bavunye nxabethengisa abasengokusemthethweni babhadale kukhansi ngokuthengisa kwabo kuzenza ukuthi labo baletha imali phakathi ekhansilini ukwenzela ukuthi imali iqhubeke iphiphile isubulawayo.
Ye nxa sikhangela futhi njalo abantu bonke jikelele kobulawayo bangafundiswa njani ukuthi bengangcolisa idolobho?
Kunendlela eziningi zokwenza khona okwenzakathi sokuthi kuyaklinwa yimfundiso kodwa engxane sokuqhanele ukuthi i-council iphume lohlelo nezakhamiza ziphume lohlelo ukuthi abantu ngokuhlalisana kwabo ngiyakwazi abantu laba abanye balama-committees abasebenza la kubizelana ama-committee abo bakamaki imithova nababona abathengisayo babizwe batrenwe bafundiswe ukuqatha kokuhlanzeka besuke lapho labo bahambe kuma-members abo kuzenza ukuthi nxa betyela ama-members abantu bazisingcono kodwa nxa betyelwa umuntu e-council babone ngathi umuntu e-council usemsebenzini. So kuyindlela yokuthi batyelane bona bodwa bafundisane bona bodwa kunanzeleke ukuthi ukuhlanzeka kuqakathekile njalo kunohlelo lweziba yi-council kathini sokuthi abantu abathanyelayo ikakhulu ngapha kuma-suburban areas nabantu abayijakhamizi khona khona kuyanceda abantu babone ukuthi sebezitiyela indawo yabo bafunde ukukhuzana. So ke sihambe enkulu iyimfundiso yokuthi abantu bafunde ukufundisana kwenzela ukuthi kungalahlizile igama lonke.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngosesuka esikhundleni somgcini isihlalo yenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla etshiyeneyo emigwaqweni koBulawayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uGibbs Dube owe-Studio 7 uxoxe lomnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Abantu abasebenza kathesi yaye basebenza nzima nxa sikhangela umomkhadi otshisa ngako khipha umkhovu etsheni abaningi bayashiya indawo zokuthengisela eziqondileyo njalo futhi ezihlanzekileyo. So kulokunzima abantu bayatsha ngelanga. Imizamo ekhona ikhona but yayeneli ukuthi abantu abasebenza bathole indawo zokuthengisela ezivaleyileyo ukuthi bangathwali nzima.
Inhlanganiso yenu yenzani ngendaba ezijeneyo zonke lezi?
Okunye kukhona abadibe ukuthi abantu bathwele nzima njalo futhi kunokumacatshelana labazomthetho namapholisa akasamasipala ekutheni bathengisa endaweni ezilungiselwe lokho esingathi ngesikhiwa ama-designated trading spaces. So izinto kumele zilungiswe zenelezo. Abalaleyo bathi abasebenza ngabasondele eduze sibonisane ukuthi singakulungisa njani ukuze bathole amachinga okuthengisa bengahlukuluzwa ngabangathole impahla bengabhadalisa ama-fine. Kumbe obunye ubugwelegwele nje bukhona, abanye bayadiziswa zothabisa idola ngelanga. Nazothola ukuthi umuntu usebhadala imali eningi kakhulu inyanga siyaphela mala ngokhipha ukhipha dollars sesibale $30. Ukanti-ke i-license itholi ukuthi engxenye yi-$5 or $11 yamenza athengise ekhululekile. So abantu ngabayasondela sibonisane ukuthi kwene singakulungisa ukuze basebenze bengcono bephephile. Bona ngani izinye izinto ezingani ziyahlupha kakhulu ekuthengiseni. Nxa sikhangele futhi kunje kwi-16 days of activism against gender-based violence kulokuhlukuluzwa kwabantu abangomama xa bethengisa emkambo laphana bephasula izinqe abanye bekomenta benika amazwi okweyisa kumbe okunqunula abesifazane. Kuyenzakala emkambo yokuthengisa khona lokho futhi eqhuquzela ukuthi abahlonitshwe mama abathengisayo ikakhulu ngomkhankaso nalowo khona laphambilini.
Okunye-ke babandiweni
siya khuthaza ukuthi abazisebenzayo bengasabi ukusondela emnyango kamanisipala nxa kulezi zinto ezingahambi kuhle ngoba njengoba nijile ukuthi ziningi iy'nkinga abahlangana lazo nxa besebenza emikambo etshiyetshiyeneyo. Njalo futhi bengesabi abantu abasebenzayo ukuthi bavule engathi ezinye iy'nkundla zokuthengisela eziphandle kwedolobho esingathi ngesikhiwa ba-create amanye ama-business hubs phandle kwedolobho kuzele ukuthi singanyathelani inyawo ngoba eqinisweni naso zisanele sonke ukuthi sithengisele edolobheni. Kodwa ungakhangela ngesikhathi se-COVID laphana abantu baqalisa ukuthengisela ekhoneni lenketha ngale kubontemba nakwezinye indawo okungala abantu khona and kathesi kwama-business hubs abantu abatshona besiyathenga khona. So nxa zikhona indawo abantu abazibonayo ezingavulwa njalo kungayehlisa izinga lokunyathelana lezinga lokulwa loba ngendawo edolobheni enzikini yabo Bulawayo. Labedolobho ngathi omansipala nxa isakha amathawuni amatsha kumbe amalokishi amatsha kangakhohlwa ukuthi kumele atshiye izikhexe zokuthi abantu bathengisele. Esikhathini esiningi bacabanga abantu bamabhizinisi ama-shops but ngabacabangeli abantu abangathengisa beyenza ama-hubs khona ngale ndaweni ezintsha ezakhiwayo. Ngathi yizo izinto nje ezihluphayo abantu abazisebenzayo kuzona lezi nsuku.
Inhlanganiso yenu yenzani ngendaba ezijeneyo zonke lezi? Kuyasebenza yini lokhu babandiweni?
Imizamo ekhona ukuthi siyazama njengenhlanganiso ukuthi senze lokho esithi ngesikhiwa sifundise ama-traders nge-income diversification ukuthi bengakhangeli phela ukuvuka esiyahlala ematamatisini but akhangele amanye amathuba angabamba angamnika imali engxenye yokupheka impahla ezithize engazithengisa zinikeze imali kumbe ezinye izinto angazenza ngaphandle kokuthengisa izinto azithengisa. Abanye sibajayele ukungathengisa amatamatisi le 20 years kodwa umuntu okele ebhokisi elilodwa akatshengisa ukukhula. So siyazama ukuthi bathi bacabange ngaphandle kwebhokisi kumbe kungala bhokisi at all ukuthi bathi diversify ama-sources of incomes abo bazama amanye ama-ideas angabancedisa. Njalo futhi sibafundisa even nge-value addition ukuthi post-stocking loss nxa kodwa amatamatisi laphana imali engasathengwanga ayabola siwalahla what value can you add ematamatisana ukuze kubele kurejiswe isithi post stocking loss nxa ukubhizinisi. Njalo futhi okunye besekwenza kathesi nje besisiza abantu abalahlekelwe zimpahla ngemva kwengozi yomlilo eyenzakale komtizi emakethi laphana esabona sabona khona izigidi zezigidi zama-rand lama-US dollars zalahlekelwa ngabantu betshelwa zimpahla. Siyazama kathesi ukuthi sibasize sisebenzela ngama-partners anjengabo Dan Church Aid ukubanika ama-cash transfer ama-$100 ukuthi bathole ukusizakala ngokuthenga ukudla lezinye imfuno ezithize. Njalo sisebenza labo Bulawayo City Council ezinye ingathi zikahulumente ezincedana lazo. So imizamo ekhona sibafundisa njalo futhi lokuthi bengakhulisa nje namabhizinisi abo nalabo akade selahlekile lokuthi kwile bangakwenza ukuze ba-reduce amathuba okuthi ingozi ezinjengama-accidents nalawa emlilo angenzeki singathi disaster risk reduction. Lokuthi njalo abanye kade beluhlulukele kakhulu sibe senza i-group counseling sibizile ama-partners ethu njengabo-contact ukuthi abancedzeke abakhansele abatshele ukuthi noyithemba likhona even sokuthenga walahleka impahla lokunye futhi esikhangela ukuthi kuyena abangakwenza ukuthi bavikele impahla zabo sithi insurance ile insurance scheme esilayo eyama-traders ebamba i-medical aid ebamba i-funeral cover ebamba i-hospital cashback plan ebamba i-fire policy nxa ulahlekelwe zimpahla ebamba le personal accident nxa usuthewa ingozi besizama ukuthi futhi babekwazi bazilungiselela ukuthi bengayijoyina leyo insurance ngenye imizamo esiyenzayo ukuthi sincedise abantu abazisebenzayo phandle konapha kobulawayo nakwezinye indawo.
Umnumzana Michael Ndiwene ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7 ekobulawayo. Sokuyisikhathi senu balaleli.
Studio 7, njani balandeli abasebenzi? Hayi, lami ngike ngikhulume bakithi hawu bantu, nakhu-ke sokusobala nangu ujaji kathesi sesehluleka ukukhuluma into eyiyo. Usesiyadinga emasayidini ngaliqinisa ukuthi kumele enze njani, akajaji into ayibonayo ukuthi vele uchabanga lo kasonobhala westrip. Abakhulume into eliqiniso, kuyekele ukweleka kuphanjaniswa abantu ukuthi abayavotela abantu abavotelwa kudala. Kanti ilizwe lakisela banjani, futhi namakhodi lawo vele lawo kanje vele ngawezanga. Ujaji kodwa kumelanga bayenze nje. Ujaji icala lijajwa khona lapho same time uma kukhulunywa kuphikiswana amaloya bekhuluma umbono. So lakuba kubona nje ukuthi into esegcekeni ukuthi lo uchabanga lo kwesetshenziswa izandla. Kanti ngoba kade zisetshenziswa izandla sokunzima phela ukuthi bakuphawule ngoba sokube dlula ukuthi kube into esegcekeni ukuthi unguye sibunobhala we-TPC. Hhayi ake zama ukusihlonipha manje. Hawu, ake zama ukusihlonipha. Kuyazi ukuthi lo phugeni secatshile kasezwakala ukukhuluma eceleni sokuthusha omunye lo layo umana namhlanje la kodwa kuthiwa yiye abantu kumbe babesesikolo bona beqala lento yena unganani nxa semdala kudluku kangako waye lokhu esayenza into ezingelangqondo kusukusela nge-23 years yakhe leyasitshela yona lokhu esihlupheka la namhlanje lokhu esihluphekiswa yiyo wena babona ngathiwa ukuvota lokhu into yokudlala yini okuphonga ukuthiwa abantu bazosukuma bayevota aye kuthi bazonquma abantu bazozibisela izikhundla zonke abazikhiphayo bevele bekwenzelani khonokho kokuqala. Hayi bo, nxa besidla imali ezanu ngabayidle ngezindlela, hayi ngokuhlukumeza thina sikhathele ngento zokumbulu. Umbulu phela babasenzela bona lokho. Abantu abadala bangaba bafuna bathi asibahloniphi, kodwa bona beyi babangahloniphekiwe. Hawu.
Amavuko lonke kuStudio 7 kukanjani bakwethu? Ya, hayi indaba le ekamdala lo or umalume or umfana engachaba ngulo odlala amaxube ngabantu, hayi yona vele ayizwakali ukuthi ngiyawuluphi uhlobo. Kambe shuwa yena umuntu wathi ufuna ukuthi abeke abantu esintwini lapha kwaBulawayo jikijiki sekathi hhayi wonke umuntu uvumelekile ukuthi akhampeni noma ngakuphi kwindawo ngokwakusiphi isigaba. Usekaletha futhi abantu bakhe bakhona ngathi bazokhampena ngapha kwaBulawayo. Kambe ukudlala ngabantu into enjani yona le? Into enjani kahle kahle ma umuntu wena uhleli phansi ulalela izinto azikhulumayo uthatha kahle ekhanda? Hhayi madoda, kunzima ngala madobhe kaloku bathaba kulo. Ya lapha wadelela lo muntu, wadelela hayi kancane, usho ukuthi wayeyisa, uyeyise kakhulu lo muntu. Kanje ngizibuza ukuthi nani lina bantu bandlalela eliphikisayo lithi ngamathukusini? Kungani umuntu lingamazi, waye lingambambisi, lingambophisi? Ngoba limazi phela le nkosi yenu yena lo president wenu lo Chanisa, waye athule yena angakhulumi nangakhulokho? Ukubonisa ukuthi akaziwa lo muntu ngoba uthule kakhulu. Into enjani yazi izimanga, izinto zakuleli lizwe kusona sezinyanyisa kakhulu empeleni madoda. Hayi
salibonani basakazi be-Studio 7 elibingelela labalaleli. Hayi babagawule, ungakhulumi ngendaba kamasayi ngoba kathe singakubuza ukuthi umasayi uyakhela emzini onjani, kawazi lutho ngento zemavuko. Ungwezani u-PF wena? Mina lami nginje ngiku-TPC angazi lutho ngemizi yabantu be-TPC emningi kakhulu. Wena unje ufakaza into zecholotho lakho futhi nothi ezemizi yonke, komunye umuzi echolotho khonapho uyabungakwazi. So nxa uzofakaza into zemavuko ukuthi wena umasayi ube dumanga utsho ngani ngoba wena vele emavuka wazi muntu uyabona noma wezani u-PF emavuka wazimu laba bezana uPF Cholotho bazadzelo Jonathan Moyo abanye ababazi abezana uPF so ungafaka izinto zemavu yabona yikubona namapolisa nanamhlanje njengoba bethupu sibahamba bathu gade emoteni kaScott Scott kabakazi bembuzela ukuthi abazange bembuphi kodwa kwafuna umuntu ngoba into le lezana uPF phakathi okune sanda sezana uvele umthetho kawuphakani lokazi wore wathunjwa ngonxathi wathunjwa iCIO elathunywe umnangako yikubona lanamhlanje ipolisa lingakaze limbuze nalona muntu ukuthi abona bethupu sibe kufaka kuTwitter lanamhla kuthule kuthe zwi nxa ufuna ukubona ukuthi nxa sithi thina lapho kule sanda sezana umthetho kawuphakani nangu ukuthabanga uthabanga wathi recall ama MPs Lali City Triple Sea la Constitution. I Triple Sea vezi Constitution yayo ekoti. Lama structures ayo ekoti. Umeja suti ngaitu ya kangelo wabona velu Uchabanga exist. So kuni zimta toni sikala. Mubu Uchabanga ako vele. Uchabanga ule Constitution ya MDC. Vese kwerumbe kwa kumu 2014. Nyinga vile sanda se zanu meja suti saba la ukufuye nyeku. Uye sabu kupele la umsevenzi. So umeli uchikala lali liku pending. Anga simigisi ngumu. Yabona lalaba babe support uThabanga basikele ukuthi kathi sithiru dinga necountry park usichazele ukuthi uzalwa nguphi umzilikazi
siyabingelela siyabonga umbuzo wami namhla usekutheni uJoseph Chuma wena abakhulumelizana wonke uBelief Gawule bonke nje abantu bezana abakhulumelizana since 1980 babe kuphi ubangcabanga ukuthi uJoseph Chuma evele ngwezana leso sikhathi izana yaqasha ukubulala abantu iqala umbuso 1980 ibulala abalandeli baka Joshua Mgomo yababulala yaze bafakela ibrigade of 55 brigade babaqeda tu amandebele namanje mancane nje ngoba abulala izana nale ibusa ithethe umbuso kuyenzimiko bahamba bebulala abantu othonki rayi bafakula yibo bona kuzana bakwazi uJoseph Chuma kuze ngobulala omoblessing abafazi ubulala uzobulala nomfazi njengamanje upastor lo abamshaya ngocelemba manje izolo lapha eHarare sibe kuphika abakuphika kubani bacane bezubani wesilini izanu ngegazi bayivula ngecult yegazi bakwazi basebenzela igazi futhi ebusuku nje bancela lonke bengebe sezidlimba andlong izanu PF ngaphuma embuso sizilabantu abayisupportayo njengabonabo okhaliphani Prudent nakwesengezo Uchabanga bethi ayibuyizobusa futhi emathobele babebusa ngenkani abantu besindebeleni babantu bakithi izimbabwe abasayifuna izanu sebayibona ukuthi incela igazi elingasekho amazimbabweni alithatha ngegazi loncelwa izanu for 50 years hayi kodwa labona abakhulumela izanu sidake kubili amahloni elila ngoba uNkulunkulu ubabhekile nto usazokhuluma phezu kwabo ngelinye ilanga siyabona
laba ngabalaleli bomsakazo weStudio 7 Gundaba zakwele Melika umnumzana Anthony Blinken umphathi intambo kahulumende wabona ukudlelana lamanye amazwe wethekelele izwekazi le-Europe ukhangele lokuba uzaxoxisana lenkokheli yamazwe achiyeneyo ngokusekela ele-Ukraine elihlaselwa kakubi ngele-Russia abezindaba abe-Reuters ababika ukuba uBlinken wenza uhambo lolu ngesikhathi ele-Israel lithobelane le-Hamas eyabulala yathumba izizalwane zakele-Israel ngomfumfu lonyaka ababona ngokwenzakalayo bathi elemeliko kwamanje libhekane lempi esabekayo ephakathi kwele-Israel le-Hamas
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
sike sizwe ezomculo
Salbona nbalaleli igama nguPrecious Diana ngibuya enkayi eGampinya ngicula igospel ngingene kulendima yomculo ngo2012 lama album awu 3 album yokuqala yaba ngo 2012 isikhathi sisondele kwabuya esibili ngo 2015 ukuphelile kwabuya esithathu ngo 2018 uArise and Shine Kwabuya isingle track last year 2022 kweswela inhlakanipho. Njalo ngoSeptember ngithole indondo ezweni lase South Africa eDurban the best gospel artist. Okwamanje nginominatiwe kuma awards awe Neighbor magazine. Abafuna umculo wami bangawuthola kuma online stores njengaku YouTube naku Spotify. Ngiyabonga balaleli.
Siyabonga kakhulu Ntombe Ndala. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Ziyaphela izifuyo elupane ngenxa yokuselakala kwamanzi lamadlelo. Izakhamizi zakwaBulawayo ziqhubekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla eZimbabwe. Lingakhohlwa phela ukusithumela incwadi ye-email kuKelly ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1202 465 0318. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lisale.